Siyajabula kakhulu ngokususwa kweZimbabwe kuluhlu lwamazwe awethiwa wona ayingozi kakhulu ngendaba yeCovid iRed List. Lokho kuyasijabulisa kakhulu ngoba vele besivele sikhonona ngakho ngoba kulamazwe abeloduwo lweCovid ukwedlula iZimbabwe abesekhitshiwe kuluhlu lwamazwe abethwa wona alingozi kakhulu ngendaba yeCovid iRed List. Njengomzekeliso iIndia.
Manje ngokubona kwakho abantu sebezahamba ngobuningi na bevakatshela eZimbabwe ngoba sekuzabalula ukuthi bayekhona.
Ye, mbona angani abantu sebezahamba ngobuningi bevakatshela eZimbabwe ngoba sekuzabalula ukuthi bayekhona. Ngaphandle kwezinye izizathu ezibalisela umumo mayelana ngendaba zombangazwe lokuhlunguluzwa koluntu lokuswelakala komthetho esingathi ngesingizi i-rule of law. Ngaphandle kwakhonokho ngibona ngani abantu sebezahamba ngobuningi eZimbabwe.
Ngokuba kuluhlu lwe-red list lolu, bekusitshoni ukuba kuluhlu lolu kwamazwe afana leZimbabwe?
Ngokuba kuluhlu lwe-red list bekusitsho ukuthi khona umuntu ofuna ukungena eBrithani evela kwele Zimbabwe bekufanele ayenze iCovid test phakathi kwensuku ezithathu engakasuki eZimbabwe. Abe sesithi mase fike lapha kwele Brithani ayenze enye iCovid test, ayenze amabili ama COVID test, eyakuqala ngelanga lesibili sefikile, esibili ngelanga lesitshiya ngalo mbili sefikile. Njalo kube kumele umuntu ahlale esingathi i-quarantine ngesingizi wensuku ezilichumi ehoteleni ebhadala. So uyabona ukuthi khona bekunzima njani, kube vele kungalula ukuthi umuntu abuye eBrithani evela eZimbabwe kumbe evela kwelinye ilizwe eliku red list. Bekuyinto edurayo kakhulu masikhangela imali umuntu abekade ezayikhipha ethatha ama-test lokubhadala ehoteleni. Njalo masikhangela isikhathi ozahlala uku-quarantine, bekusitsho ukuthi khona umuntu ma umuntu osebenzayo kube kusitsho ukuthi awusebenzi kwesikhathi sonke soneso. Kube sokusitsho lakho kuthi khona kutsho ukuthi uyabungaholi ngesikhathi leso. Kube kuyinto enzima kakhulu.